Soko isika disendaba ku VOA Njebele.
Lifuka njani silukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 8 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banciswa ukudla okwabelwa abaswelayo kulesi sigaba.
Kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lo mhlangano lapho abebandla lezanu abathembise abantu ukuthi bengabebelandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku.
Inhlanganiso yamathithala ithi sokusele amalanga ayisikhombisa ukuthi kufike ilanga alibheke ngeso lokhozi ngoba yilo uhulumende athi uzaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Uhulumende seyenze izithembiso zaba ziningi, esibone ngani nxa engubaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambama.
Izakhamizi zamalokithi koBulawayo zithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuzithwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa okufanele sisetshenziswe imideni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okwenza ukuvalwa kwamanzi kuzitshiye zisengozini ephindwe kaningi.
Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenzisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banciswa ukudla okwabelwa abaswelayo. Linhlanganiso ithi iziphathamandla ze-ZANU-PF zethusela njalo amabandla aphikisayo laba zisithi kumele bachiye ukusekela amabandla aphikisayo nxa bengafuni ukuthunjwa bacatshiswe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo ngedistribution yomumbu. Engikutholileyo ukuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lo mhlangano lapho abebandla lezanu abathembise abantu ukuthi bengabebelandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku, okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa nanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isibisela kugugu rawundi ukuthi o-Emerson bagcila abantu besithi balungisa usolele ugugu rawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshe ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hhayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngani?
Ukudla engikhuluma ngakho ngibona ngazathi kumbeni kuvela kwa-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo bancithiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngulo owayeyi-losing candidate yebandla leZANU-PF owadliwa kubhayi election kukho central. Omunye kuthiwa ngujaha onguchalimani kwabatsha ku-DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontsho kwesibili ngoba kuthiwa uma bengajo anti kulohlelo lonalolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi ama abayi traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonoko abantu bayexiselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzani PF benzani njengoba usithi bayethusile?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izani ikhuluma ngokubatshontsha akusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izani ngasike ikhulume ngokuthi bazacatha abala sizathu sokungethuki ikakhulu ukhangela ukuthi ula bantu lanamhlanje khona lenkabazo abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilobandlelitha abakukhuluma yasho nkulumo entsha yinkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonoko. So abantu bethukile sivini.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lomnumzana Agrippa Ndaba umlisa ohlala kuwa 20 yesilobela lapho kubikwa kuncitshwe khona abantu ukudla. UNdaba uyakulandula lokhu esithi udubo olukhona yikuthi ukudla lokhu akwaneli umuntu wonke okufunayo.
Nengakutholayo ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasala ukuthi njengokuthi isikhafu sasibuye sisilutshwane nasanda ukuthi iwadi yethu sinike 600 bags. So laphana wathi asaphiwa 209.
Bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabantu?
Thina sanda ukuthi abatholileyo then next time ngasebuya sesinika labana abangatholanga.
Sikulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla, kuyini ongathanda ukukusho kubo?
Mina ndingakutholi khonoko vanti yabokuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibenefite njengokuthi yabi iwadi 20 yonke njengokuthi. Usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hayi njengokuthi hayi ufuna abalambayo yena usuthi abe right awusoziwazi. But abantu ababelendlela babuya straight official kibe khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabancedisa.
Lo ke ngumnumzana Agrippa Ndaba umlisa kaward 20 esilobela. Sehlulekile ukuxoxisana lenkokheli yezanu PF eMidlands kanye lomphathintambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo u-social welfare umnumzana Paul Mavima. Kodwa uhulumende uhleze ukulandula ukuthi uncitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi sokusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela ukuthi kufike ilanga uhulumende athi yilo azaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zithola iholo elixutshanisiweyo ngedola leZimbabwe leMelika. Inhlanganiso ye-ATUS ithi leli langa lizakhomba mgceke kamhlophe ukuthi uhulumende usehlulekile ukufeza izifiso zamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sarbonani balaleli baka-Studio 7, thina-ke njenge-ATUS sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo leyo yesidola laba lezisebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka-2018 ngo-Okthoba lapha wayehola imali encane kuhulumende wayehola $540. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga esisebenzi. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo. Lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabazinenge esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga. Thina-ke njenga ve athuzi sigukuzela ababalisi ukuba balungiselele ukutsha umpululu bachaye ivokiwoko kodwa sibuye sikhuthaza uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso
manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenze lokho alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani
thina njengenhlanganiso krisi sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqovid uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele ezimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa khuluma sinje ababalisi item le bahambile emaklasini bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso akula muntu ongaphila nge 28,000 izala khona umuntu kukhangelelwe ukuthi nemuli yakhe 7150 something thousand imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga yikubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali vele siyesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamaticha la eArtuz ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhani Abahlali bema logitini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kwakufanele sisetshenziswe imdeni emine sisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okubangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane lokho kuvezwe inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda kuqhamuka. Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balezi ndawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lengqoqo phakathi kukamanisipala ukuze abaphathise ngamabhawuza nxa amanzi evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana. Yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi, okokuqala ngokufa kwamathoyilethi akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zisheya ithoyilethi eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishaya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezixabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalokuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abacina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa. Bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu lezakhamizi zeminyela lemabutheni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo basisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le toilet yayo. Bathola ukuncediswa ukuze kube khona ama toilet ngendlu ngendlu kungabi khona lokho kokwabelana ukushare ama toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize isike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho ke sitho kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho. Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuya hlezi insuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Aloke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlife.com lilo daba lokuthi abahlamuki bakwele Mozambique babulele abantu abayisithupha ngokubaquma amakhanda esigabeni seNampula. Iphephandaba leHerald lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzaphawula ngokusemthethweni umhlangano wabalwa impi yenkululeko eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, nami nje ngidlalele yona Studio 7 njengoba nje ugethi soluhambile ngapha. Ngithi lami ke mphose engkuzwayo. Yebo ye, ngiyezwa abantu bayakhala ngojoke khala. Khala naye ukuthi hayi, uphoyizeniwe. Kaphoyizeni. Kanti ulookout kazange aphoyizenwa. Then abantu lapha engibonayo ngazathi bakhuluma ezinto. Izanu bantu iyabulala. Bangupoizena ulookout masuku bamfaka yelo ukuze nemaye drumming down angcolileyo lami ngangangena kiwo waba yindlela ukuthi into leyana yamkhondeni ikhanda waze wafa yi-meningitis. So izanu injalo bantu bakithi, if you don't know izanu awazi isihloko ayishayisithi izanu nde-Europe. Okunye ke ngikuthoyo ukuthi-ke abantu singakhala sonke kodwa into nasi umasisi ukhohlwe ukuthi ubehambe nge-state visit wafika wakhuluma ngezanu. So yiko ndihlala nje labantu ukuthi ake siyekeleni uku-criticize i-South Africa. Ama-borders ethu wonke a-right yini? Nangokumasisi sefike siyakhuluma ngama-sanction isekhohlwe ukuthi uhambe nge-state visit. I-state visit is a government against government, you don't talk about a party. So ke nansi ke mbonga layo i-opposition i-BCP imu-criticize u-secretary general wakhona ukhulumile wathi hhayi kukhulunywe umasisi ayisikho okuthunywe ngabantu bakuphi abase Butswana. So umasisi useyibhantshi lebhrubhe lobunangakwa. So comrades and friends, let's look white, singakhangele indawo eyi-1. Let's look white. Thank you.
Linjani ku-Studio 7, linjani lonke izihlobo zami basakazi baka-Studio 7 kanye labalaleli bonke abaka-Studio 7. Mina engikhulumayo ngu-Petrus Spanda, ngizalakala se-Cholocho, ngokuhlala lapha eJoburg. Yazi kule nto encane engihluphayo okakhulu kubafowethu abaka-MRP kumbe MRP yini? Eyi, kaningi kaningi indlela abakhuluma ngayo akaze ngizwe even one day lapha abakhuluma khona kuzwakala ukuthi nangumuntu usekhuluma ngendaba zombangazwe or ngendaba yepolitiki okuzwakalayo. Ngaphandle kwamqondisi uma kade ngimlalele namhla echasisa ngendlela yokubotshwa kwabanye babasekeli bakhe, hayi ngizile ndoda ibikhuluma kuvakala ukuthi iyaphi njalo ivelaphi njalo uthini. Kodwa ngingalalela nje abasekeli esikhathini esiningi akula even one day esengengezwa. Ngiyayilandela, ngiyazilandela inyuzi zikati Studio 7, but akula even one day esengengezwa omunye wabasekeli ekhuluma into ezwakalayo ngaphandle kokuthukana, ngaphandle kokukhuluma nje uze ukuthi umuntu lo uzikhuluma ugcwele yikudlala ngesikhathi sokuthi abantu beZimbabwe bekhuluma ngobunzima ababheka sithandane lawo sihloko zami uma singelo ukukhuluma sibo sithulelana ukuze sina yisisi lalelo badla outa MRP ngoba ungamane nje ukukhulume ethine siyabe silalele sithi zwana ukuthi iMRP ikhuluma sithi ngathi ukukhuluma nje umuntu oyabe siphuzele kumbe oyabe zidlele inyawo pezakhe njengoba nje egoli lapha kulabo nyawo bathandekayo esikhathi nesokuthi sithanda ukuthi endleleni zethu sizwe ivaneli lepolitiki elilesisindo alikho ibanda engizokhuluma ngithi ngisekela lona kodwa ngisola nje ngabafowethu indlela ababeka ngayo izinto hhayi omunye namhla uthi ekhuluma uma kade ngilalele namhla mhlaka 6 uthe i-MRP izobisa imali ethengayo imali levalu izoyibisa ngayiphi indlela njengoba i-MRP ayikhulumi ngopresident ikhuluma ngama-MP nangama-councillors kusho ukuthi labo bantu babazosilethela leyo mali abakhuluma ngayo na ngiyabonga bathendekayo ngithela minje nje ngikhulume ngakancane ngibhekise kubafowethu ngendlela ababeka ngayo izinto hhayi mina kalikho ibandla enza thi ngiyalilandela ngaphandle kwendisolayisola izanu le-MRT le ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 mina ngile problem sibi ngemthwakazi kakhulu into engikhathaze ngemthwakazi sikhuluma ngokuvota nesiye ye nikhuluma ngokuthi bafuna ukusitema ilizwe nini because ama-elections esikhuluma ngawo thina kwa-next year wena bafuna ukwehlukanisa ilizwe phakathi nini babasitshela ukuthi bona la wena mabefuna ukuhlukanisa ilizwe bayifuna ukuyehlukanisa nini akukho isithombe ukuba tribal for nothing
sanibonani basakazi sanibonani lonke nabalaleli kustudio 7 ngibe ngithi nginensolo encane ngibe ngicela lo baba noma ngujaha obekhuluma kube ethi yena abantu bemthakazi bebheme imbanje ekhulumela phezu kwami kuqakathekile ukuthi sihloniphane mina ngisakhamuzi ngumuntu omdala njalo ngubani owalitshela ukuthi imthakazi igcwele abafana mina ngumuntu omdala so bengicela ukuthi sihloniphane njengalokhu istudio 7 isitsho ukuthi singabe ukhuluma inhlamba nokuthukana so wena mase uqala ukungithuka lapha emsakazweni kutsho khona ukuthi usuphambanise ngicela ukuthi uzame ukukhula ma uzokhuluma unake ukuduma kanjani labo bani okunye okuqakathekileyo futhi unanzelele ukuthi awungazi ungazathi phakathi komsakazo mina abantu bemthwakazi babheme inhlamba ngiyakukhuza futhi ngicela ukuthi ma le meseji izofika kuwe lapho unanzelele futhi ama-steps up ngibonge basakazi ngithi ngikhuzele oxhalileyo engingamazi lokuthi ungibani okhuluma izinto angazazi
kubalaleli be-studio 7 labasakazi bethu labasakazi izindaba ezinhle kakhulu ngicela ukuthi ngike ngincedise abantu bonke nje ngingakhethi ukuthi ubani ungwaliphi ibandla ungu-neutral ongela bandla into enginanzelelo ake sihloniphene imphefumulo yabantu kuqala sihlonipheni imphefumulo yabantu abayiphefumulelwa nguNkulunkulu ukukhuluma ngomunye umuntu amagama esabekayo ngiyakuphathi ezomba ngazwe ezecine ngena enkingeni yokubulawa usuke uzuzeni laphana kawutshawa luvalo yenisubulela umuntu wena ngoba ngokusukela ezandleni zakho amabandla ezomba ngazwe kasapote nje kuhle kusapotela kakhulu ulinike izibongo ezinhle ukuthi uzavotela ibandla lami izanu uzazuza lokhu lalokhu 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 uyavotela ibandla lami imthwakazi uyazuza lokhu lokhu sivotele ukuba nje oyazivotela ibandla lami CCC uyazuza lokhu lalokhu lithembisa izithembiso hhayi kube lithethisa ezecize liqamba amabali abantu njengami engilebizwe liqanjwa ukuthi undebele ngundebele vele mina kodwa-ke engizazi khona ngaze nithuke muntu mina ngiyaqondisa nje kuphela njengoba kathesi ngiyaqondisa kulabanye abantu abangani bafunda ukukhuluma bafuna ukufundela ku-studio 7 kuyazila kakulunganga komenti ibandla lakho angazi uzwe lisolwa izanu PF yasolwa ele 42 bayisola abantu kakhulu silocala ukuyisola izaphu yayisolwa i-MDC thikatshwankira yayisolwa akulabantu elingesaba ukusolwa kanti yabe lingelinjalo elingasolwayo ngiyabonga ngala magama lawa ngiyabonga kakhulu
sanibonani ninjani estudio ninjani kustudio 7 ngicela ukuphawula ngalolu daba olwenzakala ezweni lakithi lase ngodaba lolu olukanangaba ukuthi ubhizi ubopha abantu bakithi basesindebeleni labo be-MRA kahle kahle yena vele into angayifuniyo yithi thina abantu basezindebeleni. Hayi, lolu daba lolu ngicela mhlambe lungathi abantu beke belubhekisise kahle la lolu daba. Nalabo abasupporta uMnangagwa labo, laba abamsupportayo ukuthi kahle kahle bona babona kuyinto eright ukuthi abantu ngendlela abahlukunyezwa ngayo abasezindebeleni. Kungasaba laba abasezindebeleni kuphela. Nabanye laba abe-CCCC. Hayi, umbuso kaMnangagwa lo ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe, ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe. Kuba abantu basezindebeleni bakubona bakunanzelele.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kukamnumzana Donald Trump ngecala lokutshotshozela umvukela ekudale le-Senate, omunye wabacebisi bakaTrump umnumzana Steve Bannon ukhangelelwe uzinikela emapholiseni lamhlanje phezu kodaba lokuchaphaza imali eyabuthelelwa ngabalandeli bakaTrump eyokwakha umduli womngcele weMelika lele-Mexico. Lokhu kuthiye uTrump esenkingeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukhetho lika 2024 between uDonald Trump lo mongameli welizwe kungathi akuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida ngathi asengenele indaba yangkhona. Bengibala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike former President Trump i-reprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela ama-documents athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba leyi izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi owe-investigate ukuthi kuhamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi ezikaTrump angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump layo uyabencintisa. Ubona ungani ngubani ongancintwa phakathi kwabo bobabili?
Ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president. Ngo-2024 asazi ukuthi kuzahamba njani ngoba sibona abantu bangama-Democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana u-vice president wakhe agiji lalelo laleyo ndaba ukuthi abe ngu-president. So kwakathesi u-2024 usakachana silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November. Sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani abe khona 2024. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba nasiqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC bayancitshwa ukudla ukwabelwa abaswelayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa fast 7 ntambama.